So we see card descend about VOA in the belly.
Ola mgela njabulo kweze kuseni ngolwesihlanu mhla ka 10 kuLwezi 2023 nguTabo Kancube ezihamba phambili umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobala jikelelo webandla le-TCC ubika esexothise njalo amanye amalunga edele lephalamende agoqela umeli wephelandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalos Siziba Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye nenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Sengezo Thabang ozithi unobhala jikelelo webandla le-TCC ubikwa esixothise njalo amanye amalunga edele lephalamende agoqela umeli wephalandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalos Siziba lokhu kuphume ezincwadini eseziba sabalele enkundleni ezebulenjini. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ncwadi sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango umnumzana Khaliphane Phukeni.
Kulawa ama-recalls ongibuza wona owabonile lami ku-social media bangicebile njalo ukuthi ngibe ku-program ka-AID ngithumela-ke umlayezo kuye kuba kuChabango ukuthi akangazise ukuthi ngempelampela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje e-social media njalo umake okwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale nxalo lokhu kwenzakale nxalo kubanga ukuthi izizathu sezitshintshi. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chibangani. Kule interview uThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ama-recalls wathi-ke izoqhubeka ngawo umhlaba ilizwe lonke nje jikelele ngokuthi into besicabanga ukuthi yenzeke kobulawayo yenzeke okwedlulisileyo kulizwa nalonke nje jikelele. So bengingakamtholi ukuthi ampendule bese ngicela obaba ukuhlaba akangitholele leyo information ayibethe kodwa ngingakayitholi nje leyo information ngizocabangela ukuthi yani into ayikhuluma ngesonto ekhuluma no-Ezra Chiba kusho ukuthi mna ukuthi ngempela yomayenzela ama-recalls.
Lo ube ngumnumzana Khaliphane Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele we-TCC. Njengoba iStudio 7 ingeyameli icele linye siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi ngalolu daba.
Sihambile ecourt njengoba ukwazi ukuthi kuthiwa indaba zokuthi abantu bebekhola ama-MPs lezimiswe kubonakala ihluza indaba leyi eyokuthi uChabango wenza into ezingesemthethweni erikhola ama-MPs engesemthethweni efaka ilizwe ebunzimeni obukhulu kakhulu kumele bebhada ngenhlalakahle zemali futhi kuphinde njalo ukhetho olwalwenziwe asathi ukhetho okumele luphinde lukhetho lukamongameli ukuthi umongameli ubaba uChamisa nguye mele abe lokhetho luphinde ngoba ngowanqobayo ekhethweni.
Abanye bathi njengebandla le-TCC kuyadingakala ukuthi libe livikela ivoti kaZulu kuyini eselikwenzile ngaphandle kokuya edale kulokunye yini na elikwenzileyo ukuvikela ivoti yabantu.
Sinasenze konke okusemthethweni ukuze sivikele ukhetho lolu lokho sokufanele kufanele abe umthetho ngoba lo uthiwa nguChabango indoda ayisebenzisayo amaketheza asebenzayo asiwakhe into azenzayo it's a criminal activity ekuzulanto omthetho obabamba umthetho amaphoyisa kwamele ambophe amise ngoba kunamuntu ovunyelayo kuze siwangeke ngithathe i-letter head le-old mutual kumbe le-economic ngikhazi ukuthi akunto engiyifunayo ngiyekele kunjalo kuyafanana i-particular i-organization emele ivikelwe ngumthetho abamthetho kumele babone ukuthi lo osebenzisa amarekhayitaaseyayo abantu amiswe izinto ezinjalo.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi exoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe bamanyane lezinye ezigoqela o-MISA Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le-International Media Support besethula ugwalo lempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye kuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima wokuncindezelwa kokwethulwa kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi we-Voluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ofuzwe kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona lentatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics ye-state of media eZimbabwe. Kube le discussion enhle kakhulu. Abantu babuke imbono yabo ukuthi ungatshintshwa njani. Umcimbi womuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentatheli izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwemukela kodwa ngizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intatheli izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lema newspaper. Ngemva kwalokhu ukuzwa khonokho sizazama ukuthi lathi senze eyethu i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseke ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsungirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilabo mama phakathi, kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalani weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungelampazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi okwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapholisa ezweni iZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati usola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni.
La ma-journalist sibamba ni sonke, siyazi ukuthi ama-journalist nxa besebenza thina we will be saying bale watchdog role. Njalo umsebenzi abawenza kumele siwunanze, hatshi ukuthi sihlale siqabana kumbe sitshaye ama-journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli izindaba ungenwe izintatheli izindaba abaqeqeshi bentatheli izindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli izindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule mibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala webandla le-CCC usexotshise amanye njalo amakhansila omsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakhansili osekwenze ukuthi kuhlelwe ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Khaliphani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Chabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Laba ke okuthiwa khona ba-impozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani okuthiwa ba-impozwa ngoba thi nami nanku ngiphandle okutho ukuthi nga-impozwa kumbe ngangi-impozwa ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi lapha sihlangana lezigani esezihambe zahlala phansi zavumelana leZANU-PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi iZANU-PF yona ngokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo elilombono ukuthi ingalisusa phakathi nakombuso wokubusa ilizwe. Bese bethola ke phakathi kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Waphugen uyamuza lapho Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition uvumelana la yini lapho?
Indaba le iqala mina bese ngengabizwa ku-Studio 7 ngingazokhulumela ubaba uChabangu noma any political party ngangibizwe ngoba into eyayenzeke kobulawayo ngangiyizandile. Kwase kutholakala ukuthi ngeshwa-ke vele into eyayenziwe kobulawayo i-leadership yethu yayimbi. Sengizwa kabafowethu babona hayi into le ngibonile ukuthi imbi. Nale nto iqale kuthiwa kunabantu abalimpoziweyo kobulawayo. So ngempela iqale ngaleyo nje. Ngiwuphendeke umbuzo wakho ngithi okwezanu ukuthi ngithi ubaba uChabangu usebenza lezanu kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukhonfeme lokho. Esengingakukhonfema maybe ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-CCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufixana over izikhundla. Lokho ngicabanga ngakukhonfema ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi hawu ma sizokhupha abantu aba-imposiweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Ye baba Phugeni, laphana sikhangela kuko konke lokho okwenzakalayo, ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koChabangu laphana?
At least mina into engiyijabulelayo ukuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubhalisa. Bakwazile ukubhalisa, kubuhlungu-ke ngoba kutho ukuthi sokuzomela ukuthi kubuye kusebenze ezinye izimali. Kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa, sesizotemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe. Bese kuyakhulunyiswana, bakhulumisane indaba le yenze njani, ingaphindi yenzakale. Ngoba kungaba kuhlungu phela ukuthi kuphinde futhi kwenzakale, kungabe sokuziwa ngabe ngoba kuthiwe i-5 million phela ebekweceleni imali for le exercise le. Manje mazokuphinde kwabuya kwabuyela kumbani abantu futhi akade bekuchiwe kutho ukuthi bekungela sidingo phela.
Baba Sibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uBhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi lento abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimposwa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza leZANU-PF befuna ukuthi bethathe imali, bethathe ibandla, then ibona bese besuta for 5 years after that hayi akulandaba. Leyi kasonto yabantu, leyi kasonto yokuthi yebo ye kungabe kukhona lapho lalaphana lo msebenzi mkhulu wokufaka amakhansela ilizwe lonke njalo nokufaka ama-MP ilizwe lonke. Akungeke konke kwaba right, kungabe kuphambanisekile laphana lalaphana. Kodwa silendlela phela eyokuthi leyo nto ilungisiswe ngoba ukukhipha abantu epaliyamendi lokukhipha abantu ekhansilini kabusoze kulungisise leyo nto.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asiphe amazwi akhe okugcina.
Ibuhlungu le nto leyi emsakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight e-real yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiyo bakithi ezigabeni zakithi.
Lo ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ePhalamende ngumnumzana Chabangu exoxa nomnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana leIsrael kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Sikhangele ezikhokhelayo namhlanje ekuseni kumaphephandaba achiyeneyo eZimbabwe. Iphephandaba leNews Daily bika ukuba uphenyo olwenziwe inhlanganiso eCommunity Working Group on Health iveza ukuba inani labantu abahlolwa umkhuhlane bephiwa impumela engayisiyo liyalisanda ngenxa yokuswelakala kwabodokotela labongi eZimbabwe. Lolu phenyo lubikwa njalo luveza ukuba izigulane eziningi sezigijimela ezibhedlela ezisebenza zizimele ukuyahlolwa ngenxa yokungasebenzi kuhle kwezibhedlela zikahulumende. Iphephandaba leHerald libika ukuba iKhansili yeChv Rural District Council isithole inkampani ezasebenza layo ekwakheni uhlelo lwesola oluzalungisa amandla kagetsi ayisilinganiso se-50 megawatts eKilmarnock eduze leMashaba, okuyinto ezaphathisa iZimbabwe ukuthi ithole amandla kagetsi eneleyo. Ngokwamanje sesingena embikweni ethunyelwa ngabalaleli bakaStudio 7.
Salbonani, salbonani bathandwa bakambimu, linjani? Linjani ninzama, hayi thina saphila. Ngiyacela lami ukuthi libe lingisendela inews bakithi, ngiyacela ezesiNdebele. Ngicela ezesiNdebele lo ezolime engilwaziyo ukululalela nduzwisise. Ngiyacela ngomsakathethe.
Linjani, linjani Studio 7? Nasi indaba kaChabangu. Chabangu ngangilandela ngisupporta ngisithi mbe ngumuntu esithi ye ujamisa ufaka amashona kobulawayo. Yena phakathi kwabantu bakhe bonke sefake iNdebele liyi-1 wagcwalisa futhi bona abantu besishonile. Uvele uzamani usetshenziswa ngubani kanti kaphume egcekeni simbone.
Studio 7, linjani? Hayi, singajabula ukuze iincwadi zethu zibalwa lathi khonapho. Ukuthi singajabula ukuzwa umbono esiyiletha ikhuluma. Mina ngikhuluma ngobaba uChabangu. UChabangu nxa engasumuntu odilizayo njengokutsho kaPhugeni. Kungani engazange abe khona ngesikhathi samavoti, wacatsha ngesikhathi samavoti? Chabangu, nxa uthi ulalele, imali yokumenemene uyayidla ngesikhatshana esincane iphele, uzasala usulibhetshu lomziki. And kulabantu abathethisa abantu be-CCC bethi kobulawayo baphambanisa. Kanti baphambanisa ngani? Baphambanisa namhlanje uChabangu sebafakele ozibani banyana abangelasibongo ivini sala besambuka. Usebafakele namhlanje ayikhipha ukuthi ivini yena ulokhu ezibiza ngokuthi ungaphansi ku-CCC. Ikhanda elikhona laphana ngelikaChamisa yilo athi uzalisebenzisa nakathi kala khanda yena ezafuna ukusebenzisa amakhanda abanye. Uboyangeka, uyangeke Chabangu. Nxa ungumuntu okwanileyo yangeka, ngoba vele uzayangeka ekuqineni kwakhona. Uzayangeka. Bakhona thina sibaziyo esasibabukele besenza yonke into yokuthunywa yokuthini, kodwa bagcina beyangekile. Ngingathaba nxa leyami ingangeni imeseji.
Studio 7, linjani basakazi abahle abalaleli? Siyabonga indaba zakithi. Siyabonga indaba zakithi. Hhayi, zona UPF ingafanela ukuthi iyasebenzisa uChabangu, ngoba izona UPF uma sekuyinto eyifunayo iyenza noma yini ukuthi iyithole leyo nto. and we can pay for our coach again. We are going to have a good Elvis. We are going to have a good and we are going to have a good time. We are going to have a good time. We are going to have so, is an PFU in a way of an adult. No man, the team politics, no, I as what himself is an PFU, CIAs. In Molly, the Lavanavan got caught like a low way in the Lavavi, Lavanavan, shoot down Sila, Lubuya, whatever, by his injury.
Yeah, Studio 7. Natimina, Ulavavan too. Bezimbabwe abasebathebeleleni intelligence yenu ifile ngihlule ukuinvestigator ukuthi uShabangu uzalwa ubani, uShabangu usebenzela bani, usebenzela ubaba wakhe. Ngihlule iminyaka yonke le, ngihlule ukuthi ni understand ukuthi uShabangu uzalwa ubani. Ake niyofunisisa ukuthi uzalwa ubani, uShabangu usebenzela ubaba wakhe. Baningakwazi lokho, nako ke sekuyavela manje evolu iminyaka eminingi kangaka ukuthi uShabangu uzalwa ubani.
Studio 7 alisiba leleni nathi ama rekodi wethu nathi esiwafakayo. Hayi, le nto eyenziwa yilo bathumbani lo uShabangu lo, ya uJamisa ufanele abe yindoda aqine. UJesu wathi bedla noJudas Iscariot wathi nabafundi bakhe wathi ukhona ozomhlamukela, kanti umuntu ozomhlamukela nguye lo uJabanga. Qina ndoda, sime nawe Jabanga, ndoda eJamisa. Ngeke sikulahle, sinawe ebuhleni nasebubini, sinawe maso kuhluli la awuzosithulela nathi ukuthi uhlulekile, sibone ukuthi sizoqala kuphi sigcine kuphi. Ya
aw enkundleni ake nilalele lapha abantu, lingajoni liyengwa ngoJabangu lapha. UJabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanyo. Into esiyibhekile amadabu candidate la asofakwe othiwa TPC, into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguJamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaJabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noJamisa wethu, abantu bayathanda uma bathanda. Viva Jamisa, viva.
Ye ku studio 7 linjani basakazi nabalaleli lonke. Ye kuloba waloko egqumgqumshelele yakhe lo, sizacela ukuthi wabaloke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi siMthwakazi Republic Party, siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga, maybe bengakhululeka ma umlimi ingasizwela kulo ugcile esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba, uhleke ugxeka iZANU-PF yedilize inotho etshontshela abantu baseZimbabwe, kodwa uzogxeka iphathi ezamayo nje iMRP. Uma uza kuthi yesizabantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babeyisebenzisa isithupha zeRhodesia, but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So lakithi lokho sokungenzeka baba, siyacela ukuthi ukusihloniphe baba, asithande ukuthi sibe siqebhana nabantu bezipratina kuba selihlonipha njabo baba bethu, kodwa ma usuzosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphe baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehlulika ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi eno lina balaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba, AUN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela eleMelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe olweSpecial Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho umnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza leCentral African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo, kutsho umnumzana Wood. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa, kugqiba umnumzana Wood.
Lawo bekungamazi aveza imibono kahulumende weMelika. Siziphethe nyebe zihamba phambili. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelelo webandla leCCC ubika esixotshise njalo amanye amalunga edale lePhalamende agoqela umeli wephelandaba Mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Siziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entathelizindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoandebele.com. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.